Abe action plan bathi bazafaka imali edlula ingxenye yesigidi samadola kwemelika i-$583,000 ezancedisa abalimi abangomama ababhinqa amakhulu amahlanu esithonini seGwanda. Lolu hlelo lubizwa ngokuthi Renewable Energy Empowering Women Farmers Reef luzaqhutshwa emahodini amathathu eGwanda abalisa u-111 eNtalale, u-112 eGungwe kanye naku-113 eSengezane okuzindawo ezihlezi zibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo edolobheni leGwanda ngolwesine, uNkosazana Melody Makumbe, umqondisi wenhlelo ze-Action Plan, uthi lolu hlelo luzancedisa abalimi ukuthi bavule izivande ezizasebenzisa amanzi aphontshwa ngamandla elanga isola.
Abalimi laba ngabalimi esizabancedisa ukuthi balungise izingadi ezizaphompa amanzi ngamasola, sebenzisa amasola. So sizasebenza lezi ngadi ezifika zona ezingu-9. Umsebenzi lo ngumsebenzi ole mali efika yona $583,000. Yiyo imali ezahamba ebadaleni ukuye bancedisa. So injongo eyomsebenzi lo kakhulu yikuphakamisa bomama, kusetshenziswa indlela ezokupompa amanzi kusetshenziswa amasola.
UNkosazana Thandekile Dube obona ngokuqhutshwa kwenhlelo ze-Action Plan uthi loba nje lolu hlelo luhlose ukusiza kakhulu omama obaba basoze bavalelwe phandle.
So antisithethi lama-7-9 so 35% ngi-3/4 yabantu labantu kufanele kube ngomama. 5% lana kungaba ngobaba, so ukuthi omama yebo noma bebaningi kuprojekthi kodwa bala kabahlali phandle. So yikho ekuthe-shaking ngendlela esebenza ngayo yindlela ezimbili ezihamba kumaseleniseleni ezihlangana kwenye indawo. So uthi labo baba labo bazasebenza labo kulokhu asike ukuthi i-gender mainstreaming, ukuthi labo bezame ukuthi besebenze labo ukuthi bebone ukuthi omama labo bazuza amathuba afana naye labo baba.
Ukansila kawa-12 uMnumzana Bhoko Linyane ungqome inyathelo elithethe i-Action Plan lokusebenzelana labo mama ezidili abaziphethe emakhaya.
Ngibona ngani kungani si-consider ukwenza ukuthi omama yibo kakhulu abakhangela ezelogistics emakhaya. Yibo kakhulu abakhangela
omunye njalo ukansila uMnumzana Khosa Ndlovu waka-Ward 11 eNtalale uthi inyathelo lokusebenzelana labo mama lilungile ngoba bebevele bencindezelwa phambilini.
Inyanga ezinje ezisemva bebengatholiswa amathuba kwezomnotho so now kathesi sekuzanywa ukuthi banikwa amathuba lokuphumelelaeneaezamabhizinisi.
Kuhle njalo kolunye udaba otengetsha abalithumelane abakhuluma ulimi lwesitshona sebemiswe phambi komthethwandaba besetheswa umlando wokulala omunye osindebeleni uNdodana Ncube ngemva kokuqhamuka kodlakela lwemihlobo evova eGwanda kuliviki. Abasola laba basuke endaweni ezivalisa iMasingo, Gokwe kanye leMberengwa ngabasakhulayo ababalisa uSamson Chiombodo, Tererai Guri, Tinomvonga Zou, Melusi Dube, Tinashe Mnengezo, Tinashe Mtasa Sasa, Praise Gondwe, Joseph Chuma, Lenmo Makwenese, Comfort Nube, kanye noProsper Nyoni. Laba bavalelwe enkantolo eGwanda njalo bazaphenduka emthethwandaba ngemva kwamaviki amabili. Umthuthisi utshele umthethwandaba ukuthi laba bahloma ngamahloka, amabhemba, isigodo kanye lamatshe bayahlasela uNcube labanye bakhe okwadala ukufa kwakhe. Abanye bakhe abangamathumi amabili balimala kabubi. Ikomishini ebona ngokukhulumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission sisolele sisehlakalo njalo ithi izadingisisa isisusa salolu dlakela. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda. Albert Ncube.